Ikhisimusi lusuku lapho amakholwa athakazelela khona ukuzalwa kwenkosi uJesu, kodwa njalo lusuku lapho izimuli ezihlangana khona ndawonye kwesinye isikhathi, lusuku olulodwa eminyakeni la okwenzakala khona lokhu. Ontanga labo bayaqakathekisa lesi sikhathi, lanxa ukuthakazelela leli langa kungafani. Unkosazana Tumelo Mkandla uthi yena lolusuku lusuku lokuhlangana lezihlobo ezinye ziyabe zivela endaweni ezikhatshana.
Mina for Christmas ngayezayo echurch ngelasechurch sesahlangana emini njengemuli sishare ama-challenges esasechurch during the year, sishare konke okuhle uNkulunkulu asenzele khona, and then siyakhale nje njengefamily sithi ukuthi get together, ngoba abanye baye bacina nakudala yikho lapho kuya khona izinjimba bonke. So ya, yikho nasaya ku-get together emini.
Umnumzana Nkosi Yalinda Chili uthi bona bazahlangana labanye ngokuziphatha njengabontanga belungiselela ukuba ngabadala bakusasa.
Thina njengamajida sesidecide ukuthi nje sizidayela ibrai. Yes, abadala bakhona, but nje siphonge ukuthi mana sike sivakatshele abanye abantu, siphonge ukuthi fahlafahla sizidayela iminyama, sizidayela ama-drinks, you know, have that fun njengama-youth as ama-elders akusasa, and in a very responsible manner njengabantu abakankulunkulu echurchi. So kumele lathi nje we just give that example ebantwini ukuthi no, thina njengama-youth we can be a responsible group, sizenzele nje amaphathi wethu which is okay.
UMakhosini Ndlovu yena uthi lumnyaka obumnandi loba nje kukhona okunye okungahambanga kuhle, kodwa konke abaza kwenza bakwenza bebambene njengezihlobo. UMnumzana Ndlovu uthi okuqakathekileyo ukuthi lumnyaka bawuphethe bengabaphilayo.
Well, umnyaka lo 2018 obumnandi mbijana, but of course ukhona okuncane lokukhulu kebekwenzakele. Okuqakathekileyo ukuthi siwuphuthe siphilile, sesiyawuphusha siphilile. Ngakho sesicabanga sokuthi nxa sisiyangena u-2019 siyawungena njani. Of course siyungena sikuNkulunkulu, but okuqakathe kakhulu ukuthi siyungena siphila sijabulile. So sesimelele nje ukuthi senze into zonke sikahle labangane lezi hlobo, sijabula sibambene sonke kawani.
UMnumzana Somandla Malunga uthi yena kukhona okunye ayekubhale phansi akufezayo loba nje kukhona okunye angakufezanga.
Mina umnyaka lo according to my plans, hayi ngizawuqeda mjolo lo yonke into yabinsembe. Ngiyazi ukuthi hayi kukhona okuyi 1 or 2 ebengikubhale phansi ngehle ku-achieve, but I know that hayi kuningi ku-achievile. So according to my plans umnyaka lo, hayi ngizawuqeda kahle ngingene njalo u-2019 ngigijima ngepesi yami le vela ngi-slow down ngcono ngiyikrize ngihambe ngitshaye phansi vela.
Intsha eningi itshengisele ukuqakatheka kwemuli ngalesi sikhathi, njalo ithakazelela leli thuba lekhisimusi. Izihlobo ezivela endaweni ezehlukeneyo lazo zihlangene njalo zichitha leli thuba ndawonye kusiyafika eminyakeni omutsha. Ukuba lenhlelo zomnyaka ozayo ngenye yezinto intsha ezikhuthazana ngayo kulungiselelwa isikhathi esizayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.